Endabeni zethu lamhlanje kubikwa ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa usefikile eZimbabwe ukuzethatha isikhundla sikamongameli esithiwe ngumnumzana Robert Mugabe. Kambe ngobani abazaphiwa izikhundla zabasekeli ababili bakamongameli? Amabandla ezenkonzo akhulekela ilizwe leZimbabwe. Ukuqhubekela phambili ukubhalisa kugwalo lokuvota kukhetho oluzayo loba kule kuxokozela eZimbabwe. Ku-Livestock Lamhla, kuhlelo lwezalane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa labo ngokwenzakala eZimbabwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.